ngisho Kanye West akufakwe eLouisiana. Kodwa uyabona ukuthi ungene vele yena engeniswa ngama Republican wenza ukuthi ethathe la mavoti akaBiden abantu abamnyama kusteke yeLouisiana. So i-strategy kwenziwa khona ngamakhahlela nje afakwayo abaningi bakhona abafakwanga laphana ukuthi kumbevele bakwazi ukubale njani. Bafuna ukuthathela amavoti nje ikakhulu kuma-Democrats. Bafuna ukuthathela uBiden amavoti athize. So ngesikhiwa I think ngathi kule strategy ekhona eyenzakalayo.
Kodwa siyasebenza yini i-strategy zenaso?
Kufika ngama-voters ukuthi alolwazi olunzinganani duwe kimi ngokwami hhayi kungeke kwasebenza ngoba xa ngikhayela i-ballot vele ngihambe ku-ballot ngimazi into engiyamdinga ku-ballot. So kanti bakhona engxa abanye kumbe abathanda ukukhanya West kakhulu abazali bembona bethi ah kodwa ngibhotele umuntu onjengokhanya West. Kodwa umuntu ovele ukwazi wakufunayo empilweni ambone ukuthi ungamphambanisa lokho.
Ye, Nkosikazi Ndlovu ngena khonapho mama. Uthi ukuthi wena ngokubona kwakho ubona ngani bolaba basebenzeni nje abanye bazakwenzani
kelekele laphezu kwalapho okhulume khona ubaba ukuthi abantu bayakwazi ukuthi bafunani and bayakwazi ukuthi uKanye West udingani. UKanye West udube ngokuthi yena lingananzela ukuthi wazama ukuthi akhampeyini ihambe phala lapha phale khona ekhampeyini North Carolina metazitharela ubani upresident ozavotela uKanye West. And okuhle ukuthi abangane bakaKanye West abalaye music yabo bazamile ukuthi bamchaze abantu abamnyama ukuthi yena uyiplant nomuntu othengiwe ukhona phana ukuthi ayencedisa i-Republican Party. Mina mfuna ukuthi ngikhulume enye into futhi ngama-voters e-America okumele sinanzelele kathesi kule age endala kulami engangomama wami ama-voters akhuzileyo la ngabantu abadala yilabana abantu abakhula ukuthi ngishaya nxa sasiyizaphu siyizaphu kumbe nxa sesasiyizani siyizani and bavota ngaleyo ndlela. But sesikhona thina abanye suyazama ukuthi inkulumsomdala ukuthi ayikhangela iwakhuluizani but izani zinolonga zizaniiriphablican i-republican zinolonga doesn't stand for your i-vote yabo. Ngikunika i-example yokuthi abantu ama-Republicans abaphuma ku-Trump senza ama-evangel kawo anje sibazi bengabantu abavotela i-Republican Party and i-Republican Party labantu be-church i-relationship yabo ne-pro-life. I am pro-life too but I'm saying ukuthi nxa ngi-pro-life why is your pro-life business for somebody ongakazalwa nxa esekhona emhlabeni esephilile ngumuntu uyanolonga pro-life. Uyavumela ukuvalela abantwana emakhejini uyavumela ukuthi umuntu angabulawa nje ukufa komuntu umuntu uyafa mahlayana. So abantu they are changing